Idalelele izolo lethule isinqumo sokuthi alucaci udaba oluphanyekwe ngumnumzana Mike Kelly odlelana lo Trump olokuthi kumele kulahlwe amavoti edlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million esabelweni lesi enziwa ngeposo. UKelly labanye bakhe bathi ukuvota kusetshenziswa iposo okanye kusetshenziswa kakhulu ngaba kubandla lamademokrats kwenza ukuba ukhetho lungaqhutshwa ngemfanelo. Kodwa abahluli bedalele Supreme Court abavumelani lakho lokhu. UTrump usezame ukuvimba ukunqoba kukaBiden ezabelweni eziningi ngokusebenzisa imithethwandaba kodwa kukhanya kusehlula. Okwamanje isabelo seTexas sesiphanyeke olunye njalo udaba eSupreme Court lapho sizama ukuvimba impumelo yokhetho ePennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Georgia lezinye okunqobe khona uBiden. Bakhala ngokuvota kusetshenziswa iposo. Izabelo eziningi izolo zigqibe uhlelo lokukhetha abazavotela umongameli ababizwa ngokuthi ngama-electors. Amagqwetha kaTrump athi azajukana loBiden kuze kuyefika edale leCongress. Unkosikazi Priscilla Ndlovu olandela izombangazwe uthi uTrump akusela ndlela anganqoba ngayo uBiden.
Ezama-elections awe-America isimo esesikuwo kathesi silokuxokozela. Ukuthi uTrump kambe angabuye awine futhi ama-elections kumbe aphendule kwezinye indawo lapho acabangela khona ukuthi angaphendula bese kuthiwa nguye owinileyo. Hhatshi, mina mbona lokhu sokumbalekele kukhatshana ngoba kwehlule lapho azame khona ukuthi kuphinde kubalwa ama-elections abaliwe impumela yabe ilokhu isithi uBiden uwinile. Lokhu asezama ukukwenza ikuthi nje yena ngoba nguye isimo sakhe ukudala wakhe kuba ngumuntu wakhe, umuntu onguye, akafuni ukuvuma ukuthi wehlulekile kumbe wehlulwe.
Uthi amadale omthethandaba kasoze amncede kudaba lolu.
Kuzaze kuphele kufike ilanga lokugcine lokwekhahlela ezama ukuthi atshintshe impumela. Lo mthetho kawumvumeli, amboni mina ukuthi umthetho wakhona ongamvumela yiwuphi. Ngoba usezamile, usefake amacala amaningi kakhulu, amacala athi vele nxa efakiwe, ama-courts afike awalahli. Atsho lokuthi kabalaso isizathu kumbe kabalakho okuqinileyo okutshengisa ukuthi balesizathu sokuthi waba lokuqili ngesikhathi sokuvota. Lokhu nje sokuyisikhathi sakhe sokuthi abe lokhu eqoqa imali kulabana abavumayo ukuthi asihambenini siyelwisa i-election. Ukudliwa nje udliwe, akusela mthetho ozamnceda ukuthi aphendule i-election. Sizambukela nje mhlaka-20 uzaphuma ahambe emzini wakhe.
Umnumzana Busani Mbuso Ntini laye olandela ezombusazwe uyakusekela lokhu.
UTrump siyabheka ukuthi hhayi bekungani thiwa bengakazimiseli ukuphuma esikhundleni, lokhu eqhubeka ebhidlisa, lokhu eqhubeka ephambanisa i-transition eka-president-elect uBiden. Into eziningi seziyalunga ngoba i-electoral college izahlangana ngo-December 14 ivote. Sithemba amavoti lawa azahamba kuhle uBiden uzangena esikhundleni ngo-January.
Kukhangelelwe ukuthi ngeviki ezayo mhlaka-14 abakhetha umongameli bazavota ezabelweni zabo kuthi lokhu abakwenzileyo kuhanjiswe edale leCongress. Kudaleleli kubikwa ukuba abakubandla lama-Republicans kukhanya bezimisele ukuphikisa impumela yokhetho lolu. Kungehlula ukuthi kuguqulwe impumela yokhetho lolu, uBiden uzagcotshwa ukuba ngumongameli mhla 20 ngoZibandlela. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.